Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Alivuka kanjani umthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 22 uNcwabakazi 2019 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukuthunjwa lokutshaywa kwabalembono ehlukene likakhulumende ikakhulu amalunga e-MDC kuqhubekela phambili.
Afika ngekhaya edinga mina asenziswela okokuqala, aphenduka ngokusuku okulandelayo, abethatha ubaba wami abemthumba, amtshaya, bamenza konke ababemenza khona, baye bemtshiye emangcwabeni eluveze laphana duzane le-couch party. Konke lokhu babemtshaya, bembuza besithi kathi uphasho ungaphi, uphasho ungaphi.
Amapolisa ayavimbe okunye njalo ukutshengisela kwe-MDC obekumele kuqhutshelwe eMutare yileli bandla lamhlanje.
Ngibone ngani ukuvimba lokho abakwenzayo akusoze kwaphambanisa lutho. Kuzafika esibangeni sokuthi uzulukazi weZimbabwe mhlawumbe kuhlanganisela namapolisa lamaphutha abatshela bekuthi hayi ngeke sisebenze kumbe siphile ngalolu hlobo.
Isizalwane seZimbabwe unkosazana Linda Gugu-Vilika ugwazwe wabulawa ngumkakhe kwelebhilitane ngolwesibili ngesikhathi inani labesifazane ababulawa ngomkabo emazweni lisiya liqansa.
I-abuse is real, especially kuleli lizwe amadoda ayabulala. Ngabona lengani ngali-understandani emtshadweni, okungcono ukuthi uhlosuke ungameleli ukuthi ukuze ube wrong.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukuthunjwa lokutshaywa kwabalembono ehlukene yeZanu PF ikakhulu amalunga ebandla le-MDC okuqale phambilini kokutshengisela ukungasaphumelelanga ngoba kuvinjiwe kuyaqhubekela phambili. Osekukhanya sobala ukuthi engaswelakala abafuna ukumthumba bayathatha yinqe abamtholileyo bahambe laye bamtshaye bamhlukuluze. Izolo ebusuku abantu abakade bezivale ubuso behlome ngemibhobho bathumbe umlingisi owazakala ngokuthi nguGonyeti uSamantha Kureya eHarare bamtshaya kabuhlungu basebemphosela enkambeni yamapholisa elimele okwesabekayo. UGonyeti uSanda yethula umdlalo okhuluma ngocuku lwamapholisa ngesikhathi sokutshengisela. Kobulawayo ngomvulo bazame ukuthumba umkakhansila wenketha olilunga le-MDC umnumzana Arnold Batsirai ophunyukileyo kodwa esetshayiwe. Kuthi ngelanga linye unobhala jikelele wogatsha lwabatsha kuleli bandla umnumzana Pasho Raphael Sibanda uthi wayedingwa ngabacatshangelwa ukuthi ngamapholisa ensitha we-CIO abathi sebemswele bathumba uyise bamtshaya kakubi bamtshiya emangcwabeni eluveve duzane le-Country Park emadabukakusa. Umnumzana Sibanda utshele usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ukuthi ulokhe ecatshile njalo ibandla lakhe lilungiselela uyabika lolu daba emapholiseni.
Bafika bona laba okuthiwa esingathi ngama CIO amapholisa ezanu PF amapholisa awe national security afika ngekhaya edinga mina asenziswela okokuqala, aphenduka ngokusuku obulandelayo abethatha ubaba wami abemthumba amtshaya bamenza konke ababemenza khona, baye bemtshiye emangcwabeni eluveve laphana duzane le-couch park. Konke lokhu babemtshaya bembuza besithi kathi uphasho ungaphi, uphasho ungaphi.
Usenjani kathesi, njalo udaba lwalubika yini emapholiseni?
Ubaba usengani usesizwa ngcono ngoba wathola usizo kubodokotela sesincedisa yilokhu zena sesincediswa yiphathi. Udaba besisasendleleni yokuthi sibonte siyelubeka kuhle elokhu zena emapholiseni.
Lilobufakazi bani njengebandla ngalokhu, njalo labo abanye abathunjwayo bangaphi?
Ubufakazi silabo yikuthi uzananzelela ukuthi into leyi ayiqalanga ukwenzakala kobulawayo. Silama cases amaningi kakhulu awenkokheli zama-youth ebekade zithunjwa, zitshaywa, zisenziwa iloba yini. ekuqalisweni kwama demonstrations aqalisela eHarare. So lokho kuzange kusethuse ngesikhathi sokufika sokusenzakala yithi futhi kobulawayo. Sahle savile sabakwazi ukuthi hayi lokho kwenze lokho kwenziwayo kwenziwa iZANU PF ngamapolice eZANU PF iCIO.
Njengomuntu obedingwa ungaphi kathesi?
Okwakhathesi ineza utshela yona ukuthi lokhu ngidingwa. Ngoba lalaba abathunjwayo kathesi nxa bethunjwa babe babuza bebachaya bebabuza ukuthi kathi uphasho ungani angithi and lokhu ngisesabela impilo yami ngoba nxa sisiba labantu abalokhu bethunjwa bechaywa bebuzwa ukuthi kathi unobhala wena uphasho ungapi okuthi ukuthi impilo yami ngokwayo isengozi ngisengozini sibili enkulu kakhulukazi ngoba lokhu kubonakala ngokuthunjwa ukuchaya kwabantu okusenziwayo beqhubeka belokhu bebuzwa ukuthi kathi uphasho lo ungathi siyathunjwa siyachaywa siyadingwa ngenxa yokuthi isimo sepolitiki kumbe isimo selizwe kasimanga kakuhle so ukuphetha lokucina kokuthi abantu bengathunjwa bengachaywa bengacathi bengabulawa ukuthi kube lokulungisiswa kwezopolitiki elizweni ama citizens wonke kumbe abahlali beZimbabwe bakwanise ukuthi bebe lenkululeko yokukhuluma bethole abakudingayo yonke into ilungisiswe ngendlela esikhangela ukuthi ilungisiswe ngayo nxa izinto zilokhu zingana zilungiswanga ngayo kwezepolitiki akulanto ehambayo yike ngakutsho.
Alo ke ngumnumzana Phasho Raphael Sibanda unobhala jikelele wogatsha lwabatsha kubandla leMDC kobulawayo ekhuluma ecingweni le Studio 7 esendaweni engaziwayo ngoba isesabela impilo yakhe. Amapolisa avimbe okunye njalo okutshengisela kwebandla leMDC obekumele kuqutshelwe edolobheni leMtare yileli bandla lamhlanje lisola uhulumende ngendaba ezimbalwa ezigoqela lokwehluleka ukulungisisa umnotho welizwe. Ukwalelwa kweleli bandla kutshengisela eMtare kuza ngemva kokuvinjwa kwalo ukuqhuba inhlelo ezifanayo eHarare kobulawayo eGweru kanye lasemaSwingo. Amapolisa ethesa ibandla leMDC lomkhokheli wayo umnumzana Nelson Jamisa icala lokuphehla udlakela elizweni. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele isikhulumeli sikaJamisa umnumzana Nkululeko Sibanda.
Kwelo kusegcekeni ukuthi ukhulumende kaMnangagwa wesaba uzilukazi weZimbabwe njalo akalakuzithemba ukuthi yena angenelisa ukubusa ilizwe engasebenzisi udlame njalo lokhu kutshengisa ukuthi kahle kahle esasivele sikutsho embani ukuthi behluleka ukuphumelela ekhethweni kusegcekeni njalo ngokuthi bayakwazi bahlala bethwele imibhobho lezintongo.
Selizaqhubekela phambili njani pho njengoba ivinjwa yonke imihlangano yenu ngamapolisa?
Ngibone ngani ukuvimba lokho abakwenzayo akusoze kwaphambanisa lutho. Kuzafika esibangeni sokuthi uzilukazi weZimbabwe mhlawumbe kuhlanganisela lamapholisa lamasosha abagcina bekithi hayi ngeke sisebenze kumbe siphile ngalolu hlobo. Siyazi ukuthi phela lanxa kunje siyeza ukuthi bona ubukhokheli bezanu kabuhlalisekanga ngokwesaba bathi bona besaba ukuthi bangabulala nabona bodwa kumbe bangalimaza nabona bodwa. Khonokho kutshengisela ukuthi ilizwe kalikho sekuveke lithole ukuthula ngaphansi kobukhokheli bukamnumzana uMnangagwa.
Abezanu bona labo khuluma ngabo obathi amapolisa alungile ngokuvimba imihlangano yenu le ngoba injongo yenu yeqiniso yikudala udlakela elizweni.
Udubo olukhona ngelokuthi lamapolisa kawavumi bayakwazi ukuthi amapolisa ayala ukwala lokhu egijimisana labantu yikho sebethatha amasotsha bawagqokise impahla zamapolisa ukuthi bagijimisane labantu. Siyazi ukuthi okwenza ukuthi amapolisa lawa agcine sesithi hayi kasavumelani lobusetshenziswa ukubulala nalo zilukwazi weZimbabwe kuzagcina kufike lasemasotsheni akubona ukuthi hayi kawuqondanga ukuthi bahlale begijimisana lo zilukazi weZimbabwe.
Kuba sekeli benu ekade bekhangelele ukuba semihlanganweni yonke le lithini kubo?
sithi kubo bangalahli imbeleko ngokufelwa khonoke sikwenzileyo ukubeka into eqondileyo ejengisa ukuthi sibone ukuthi uhulumende wezano umi ngapi njalo angathatha zizathu bani ukuthi alungise udoro laseZimbabwe ngendlela yokuthi sokukhangelela ukuthi kusiwa phambili kuzahlelo izinhlelo ezihambelana nendlela izano efuna ukuthi ilizwe njalo labantu belizwe leZimbabwe baphatheke ngayo.
Hello ke umnumzana Nkululeko Sibanda isikhulumeli somkhokheli webandla le MDC umnumzana Nelson Jamisa ubexoxa icingweni lo ntungameli inkomo we studio 7. Okumanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leNews Day lithi uMongameli Emmerson Mnangagwa uphoselane aqatha lomkhokheli womanyano we-European Union uMnumzana Timo Olkonen. Kulandela imbiko ka-Olkonen eyokuthi uhulumende weZimbabwe wephula ilungelo likaZulu. UMnangagwa lo-Olkonen bebesembuthanweni wekhomishini yeZac eHarare. Iphephandaba leChronicle lithi abagadi bekhombi kade isuka edolobheni isiya emganwini babambisane umgulugudu kade ohlome ngombhobho ufuna kubathathela imali konke lekhombi kade beyigadile. Umuntu lo obeyedwa ucathangelwa ukuthi engaba enguye obesethwalise nzima izakhamizi zemalokitshini ngokuzithathela imali lempahla etshiyeneyo ephethe isibhamu. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli be Studio 7 abasithumele nge WhatsApp.
Sanibona bantu be Studio 7, sanibona, sanibingelela, sanibingelela. Eyi yazizwa sibuhlunga lento ezwa uhulumeni weZANU-PF, into ezwa uhulumeni weZANU-PF eZimbabwe. Into le ayenzayo ukuthi manje ushayisa abantu ngamaphoyisa ajike ethi ye i-G40, makuyi G40 yakhona leyo ababotshwa ngani labo bantu abashaya abantu. Awukhena ukuthi ushaya umuntu ngaleya ndlela angani ubulala inyoka. Hayi no. Kumele abantu basukuma fana nale nto abayenza uKhambarani. Ayikho right yanto abayenzile, ayikho right kakhulu. Awukheni ukuthi uhulumeni weZANU-PF anqabele abantu ukuthi ba-strike kanjani manje ukuthi abantu banelungelo lokustrike, umthethosisekelo uyabavumela ukuthi ba-strike. So manje uhulumeni weZANU-PF uma elokhu esenza izinto ezifana nalezi ajike atshele abantu ukuthi uzocreate umsebenzi, uzoyicreate-a kanjani yena esahlukumeza amalungelo abantu. Amaqembu aphikisayo wonke nje kumele ahlangane abe yinto eyi-1 baphikisane nalo uhulumeni kaMnangagwa. Only kuphela iqembu elingekho right umthokazi Republic. Umthokazi Republic abantu babhizi balwa neZANU-PF, umthokazi Republic uphikisana nje ne-MDC ukuthi uzonda amashona. Awukheni ukuthi ipolitiki uyifundelephi lo muntu lona? Angayikuthi uyiqembu elisemthethweni esizweni, kumele uvotele wonke umuntu. Uma uzothula uzonda umhlobo othile, shouthi ikhanda lakhe alisebenzi umqondisi moyo. Ngiyabona
lo mkhankaso wathi sebewubumbile laba bantu liqiniso elimqoso ukuthi hhayi labo yisikwadi nje esikhitshiwe ukuthi siyethusela abantu ngoMnangagwa nangekhabhinethi yakhe njengobe echilwe ethi khona ukuze abantu babone isifundo ngale into. Vele liqiniso lele ligamo litsho okuningi ukuthi vele singadlaleli phansi kwabo, bayesifakatshelwe khona ukuthi vele yisilwane. So indaba le izakwaniswa nguNkulunkulu, akula ndaba emhlabeni, vele akula nto engapheleli. Njalo kula sigebeni esiphilela choso sibabonile abantu ababethatha impilo yabantu beyibeka ezandleni, bangaphi manje, bangaphi osavimbi, bangaphi uGaddafi, bangaphi uBin Laden, bangaphi osaddam ababethatha impilo, ababehlele esipilweni sikaNkulunkulu bezenza uNkulunkulu. Lizokuphumela lawe gawule lesikwati sakho soneso, lizakuphumela lawe one day lizakuba ngelakho.
Ngiyalibonga mthakazi, ngabe lishona njani ngokhawunda sibanda lapha ngasebusana.
Indaba le eyo enduna le induna indiweni kumcele ukuthi akubanjelwe awu ikholo kwakwenzile kodwa nozombangazwe njalo kumcele ukuthi yilabana abantu abazama ukumthumba laphana kwehluleka. So osokwenzakala okuzakwenzakala manje kule two possibilities ezingenzakalayo ukuthi either sesinganozwa mhlawu sesile khona ngale jele kuzokuthiwauzenze something or else they are going to inject him bazamu-injecta ne-something ukuthi lanxa bangamkhipha sezabuye zofela lapha ekhaya. Bebevele bemdinga so kuyi-advantage vele kade bevele beyifuna ukuyenza kunduna njalo lumbuso kamonangagwa okulwa lezi nduna usezinjalo bantu into lekasuke into entsha yikho lokhu ngalesiyana isikhathi sekukurawundi sasibabona bebulala izinduna bebegamula amakhanda ngithi le ngasegwanda izinduna zaqanula amakhanda kubeka ikhanda esigodweni umuntu agamule ngihloka kumbe kuthiwe umntwana amgamule umntwana yale babethatha sebethatha ngomhlwako emtshengisa umsinzayo.
Selibingele lonke-ke basazi kwestudio 7 abalaleli siyabonga ngohlelo lwendulelo esethulela lona ngakho uhlelo olubaluleke kangaka alisalibonga luqakatheke kakhulu kule kuwo wonke umuntu. Nangilani eJohannesburg ngifuna ukukhuluma ngale ndaba kalo baba uMatemadanda lo. Hayi siyamcela lo baba yazi azame ukuhlisa umoya bengakhulumi noma yini kanti into ezabe bale ukuthi MDC iproteste kuyini abayivumeli ilokuzeni MDC ngoba ilolamalungelo abantu kahle kahle abayezandlela kusini MDC abavumele ihlangu le-MDC kubeke i-demonstrate la ngoba izinto elizolamanga asithandi lathi ukuba sidlala e-South Africa sithimizi imizethu sihlala e-South Africa egangeni singahlala isikhathi singaboni ngazithulimisidilekei siyacela kakhulu umnangagwa siyayi umnangagwa yena ehlanti siyamazi ukuthi umuntu onenhliziyo elikhuni ubaba lobugebengu phakathi bawisayisa izimbabwe namanje lathi bathi balungisa izimbabwe ibe-right since kudala but manje sebethi bokuthi balungisa izimbabwe lokhu khwela phambili siyaphansi akunamali ezimbabwe akunamsebenzi akunakudla akunafuel kodwa bathi balungise balungisana abantu bezanup f
lami ngisehlelweni njonile uhlelo lapho uma ngikhangele kustudio lapho ezimbabwe lapho mina ngikhuluma ngisendaweni kelele butswana ehaburoni uyabona uthiwa ngubani lo wathi bafuka umhlaba ijekiseni lo kade sepusweni yakamgabe lo yatsho abona ukuthi yantsho abona ukuthi kathesi kunje kathesi kompana izanup f la yena lo kade kuzanu yena imali esinye sisitshaba la kade khona khonapho badla bonke labo umnyangako yena akakhuluma iqiniso umnyangako la yebotshwe bonke kade besephathini ezanup f bebotshwe bonke umnyangakwa uchenga ujonathan bonke kebayigenye naleyo yonke nakade kuzanu kumgabe imeli botshwe yonke nyabonga
liyithola njani ngapho kustudio 7 nangumamamoyo lapha egweru thina sesidiniwe ngomnangagwa wakhona lo ngabe uyachiya ngoba vela kula muntu omthandayo lokho kwaphuma umgabe vela singake sifale ukuthi kulo president ezimbabwe.
Lawo-ke bekungamazwi abalaleli bethu lingakhohlwa ukuthi lani lienelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuwhatsapp nombolo ezithi +1 202 465 0318. Lawo-ke ngamazwi angelani lokwenza le studio 7. Okwamanje-ke ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Jair Bolsonaro weBrazil usethe inhlanganiso ezizimeleyo uzethese icala lokutshisa iganga kulandela imbiko ethi lumnyaka kube le mililo emningi okungaze kubonakale elizweni leBrazil. Umongameli welemelika umnumzana Donald Trump usedale inkulumo kulandela imbiko yakhe ethi abesijuda abavotela ibandla lama-Democrats ngabathengisi. Isizalwane seZimbabwe unkosazana Linda Gugu Vilika ugwazwe wabulawa ngumkakhe kule Bhilitane ngolwesibili ilanga libalele ngesikhathi nani lezizalwane zeZimbabwe ezesifazane ezihlala emazweni aphetsheya zibulawa ngabomgabo. Asizweni okunengi kuntatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Sibanda esipha lolu daba ngokugcweleyo ekhona le kwele Bhilitane.
Ukubulawa njengenyamazana kukaGugu kwethuse izakhamizi zaseGreat Selling eEssex lapho behlala khona lomngakhe. Akwaziwa ukuthi sizadubani embulele. Sixoxele izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Bhilitane ezethuke kakhulu ngesigaba lesi. Unkosazana Pamela Moyo ngumunye laye owaphosa wabulawa ngumngakhe.
Sithe sesilele busuku ngabana sithatha umqamelo esefuna ukungivala ngawe, efuna ukungivala umoya. So ngaphangisa ngasengimbona mina. So ngathi ithi ngiyazama ukubaleka kanti vele wayele ngqamu. So wahle wakhupha ingqamu, wathi uyangigwaza wangigwaza ehlombe. Ngakwanisa ukubaleka ngavula isivalo ngabaleka. Ngahle ngabiza amapholisa akazange angibone ngacatsha. From today ngahle ngathutha leLondon ngahle ngayocatsha la wahle wabanjwa ngamapholisa wayevalelwa. Umtshato wahle waphela. I-abuse it's real, especially kuleli lizwe amadoda ayabulala. Ungabona lengani ngale understandani emtshatweni. Okungcono ukuthi uhlosuke ungameleli ukuthi ukuze ube wrong.
Unkosazana Sokoluhle Shoko uthi indoda oyibone ukuhlukumeza kumele uhle uchithe umtshato khonapho khonapho.
Abantu sicina sikuma relationships alobudlwangu dlwangu angelathando phakathi. Ugcina ubuleke ngumuntu. Sesibona kathe sidade wethu lo ofile ebulaya indoda. Nxa kunzima, nxa ubona ukuthi lokho sokwehlula, ngcono uchiye kulokuthi ufele phakathi.
Umnumzana Dumile uthi abesintwana bayadelela omkawo emazweni.
Ukudelela osokukhona lapho sokusenziwa ngabafazi. Kunzima, asihlonipheni bomama, asihlonipheni kangitsho ukuthi ngiyakusapota ukubulawa kwabomama, kodwa kasikuvikeleni ngokuhlonipha bomama. Sizibuthe, sibe ngabomama abahloniphayo.
Ukungabi labantu abadala abakhuzayo yikho kwenza abathetheneyo bahlale besilwa. Umnumzana lakhe Moyo uyafakaza.
Mangisizwa abafowethu labodadewethu. Kuthiwa bayaxabana kwesinye isikhathi baze balimazane. Bekungaba kuhle sibe nabantu abadala lapha e-UK kwesinye isikhathi abantu uma belenhlupho. Ndibona abantu abadala, ngiyazi ukuthi abanye babona ama-pastors ema-church. Kodwa ke kaningi-ningi abantu abadala kwesinye isikhathi bayawubona nje umtshato ukuthi hayi lo usunzima.
Iningi lamakhosikazi endileyo ahlukunyezwa ngomkabo kakhulu emendweni. Ukwazana Musa Madondo uthi omama kabangahlali emendweni olobudlwangudlwangu.
Njengabafazi sesihlezi ezindlini. Sihlezi ezindlini ngendaba yokuthi siyesaba ukuthi abantu bazakuthini. Namhlanje sesilokhe silahlekelwa. Sisesaba ukuthi abantu bazakuthini. Sesilokhe sichaywa. Sisesaba ukuthi abantu bazakuthini. Mina ngombono wami, mbone ngani sekuyisikhathi sokuthi indaba le ike ihluze njengabafazi. Sike sihlale phansi sibuzane ukuthi kufuze sihlale yini na ngokuthi abantu bazakuthini. Kumbe sekuyisikhathi sokuthi lathi sibone ukuthi okuyabe kungcono yikuphi.
Usikhwica mfundo uArmore Chuma waseUniversity of Essex obesazana kakhulu lomunye uGugu kunye nomkakhe uchaza ukuqakatheka kwesiko lokulaywa kwabathetheneyo nesintu ongatholakaliyo emazweni.
Thina njengama-Africans singabantu labana ukuthi khona siyaba labo anti labo obabakazi abakwanisa ukubana nxa kule problem kuma-relationship bangenele. Akusekho ke lapha England, England lapho sitshelwa nge-counseling. I-counseling it's been proven ukuba into e-cultural. Ngithi ku-culture yethu kwakusenziwa ngabo anti. Uthola manje ubone kuba into encane nje abantu ku-relationship begcina ukuxatshana, kugcina sokusibala izingozi ezinjengalezi.
Sebaningi abasifazana abadabuka eZimbabwe ababulawayo ngomkabo kwele Bhilitane. Okunye kusenziwa esikhwele, abanye bathi sokulokudelelana. UmkaGugu ubotshiwe njalo naye uyisizalwane seZimbabwe owamandla osesibhedlela olindwe ngamapholisa kulandela ukuzama ukuzibulala. Ngimele Studio 7 eLondon, igama lami nguEzra Chisa Sibanda.
Siyabonga Ezra Chisas Manda lokhu sisendabeni zemazweni imbiko isanda kuyithola kathesi ikhomba ukubana sewuqhamuke udlakela eSouth Africa emgwaqweni oya eRichard Bay. Imbiko le ithi kulabantu abadriver abachayela izimota ezikhulu amatruck asebebanjiwe abanye babo bachaywa. Iningi lalabo okuthiwa abachaywa ngabavela kwele Nigeria. Asenelisanga ukuthi sizwe okunengi okwenzakalayo kodwa sizalipha okunengi la nxa sikuthola. Kodwa ke imbiko esilange ukuthi nxa ungayisuwe we South Africa uvela kwamanye amazwe ungayi endaweni le okuthiwa iRichard Bay. Sikhuluma nje kuyachiswa izimota. Freedom is coming tomorrow. Yeah, inkululeko yezakusasa. Ingoma kaSarafina. Yeah, umdlalo kaSarafina. Liyawazi ke. Usidubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Ukuthunjwa lokuchaywa kwalembono ehlukene likahulumende ikakhulu amalunga MDC kuqhubekela phambili. Amapholisa ayavimbe okunye njalo okutshengisela kwe-MDC obekumele kuqutshelwe edolobheni leMutare lamhlanje. Isizalwane seZimbabwe inkosazana Linda Gugu Vilika ugwazwe wabulawa ngumkakhe kwele Bhilitane ngolwesibili. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande. Sibaneni njalo isikhathi esinye kusasa kumbe listinte ngo 7 ntambama lamhlanje.